ebingathi tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nesikhulumeli senye yenkosi zamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo okungakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
Hawu ngiyabonga babugande ngibonge njalo futhi labalaleli abalaleleyo
ye ungasitshela ukuthi kuhamba njani sizwa kuthiwa inkosi ibise South Africa usitshele ngohambo lwayo
inkosi umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo mhlaka 25 kuyonale inyanga esiyiqedwa namhlanje ukuthi South Africa enxuswe yinkosi uMampuru owesithathu lapho kade kulesikhumbuzo khona sikaMampuru inkosi Mampuru wesibili owabulawa ngabelungu bembulalela ukuthi khona uyala ukuthi alandele izinqumo zabo uyala ukuthi khona abagobele so kade kuhlangene amakhosi amaningi kakhulu laphayana bekhumbula inkosi Mampuru wesibili inkosi yabaphethe
ubenxusiwe yini
ubelwanuswa ngoJanuwari last year nakathesi futhi basebemthumela futhi i-invitation ukuthi khona ahambe abuye e-South Africa azokhuluma ngoba kumnyaka okupheleleyo futhi ngekhona ngale ukhulumile futhi khona ngale
ebukhosini nguye yedwa ovela eZimbabwe obenxusiwe kumbe bakhona yini abanye abakokhumala
hhayi kuvele kunxuswa inkosi kuphela ba abanye labantu vela siyomakhosi baba kunxuswe inkosi kuphela akekho omunye umuntu onxusiweyo emcimbini lo ngoba bona kade benxusa amakhosi hatha abantu nje kuphela so banxuse yena kuphela njengenkosi eyaziwayo esuka laphakho leZimbabwe
manje emcimbini wona lo ungasitshela ukuthi kuyini okunye okwenziweyo okungaziwa ngabalaleli
kube kukhunjulwa inkosi uMampuru wesibili yiso isiqokoqela ebesikhona kule isikhumbuzo leyo amakhosi wonke abelapha ezokhuluma labamele amakhosi bezokhuluma behaya uMampuru lo la magovernment officials abekhona isikhulumeli sikagovernment ekade sikhona kakhulu uDr Nkosazana Zuma anti amazi uminister lo wekhokha lo osehofisini kapresident Cyril Ramaphosa nguye okade ekhokhele iqula likahulumende so kube kuvele kuzokhunjulwa kaba imisebenzi yamakhosi ayizobe lapha umuntu bekhuluma ngaleyo
Hayi kuzwakala ungavalelisa abalalela
ngithanda ukuvalelisa abalalela umthakazi wonke ejikelele ukuthi khona hayi kwenzakale isimanga kakhulu inkosi yethu ihambile yahlangana lamanye amakhosi yikho into esihlele siyiyona leyo ukuthi khona njengesizwe sakithi sisekele inkosi ngoba amakhosi amanye asehlazi ukuthi lapha kule nkosi njalo inkosi abayaziyo umzilikazi wesibili yikho-ke niyusile kuwona lo mcimbi omkhulu okukhona eLimpopo enkosini yamaBhezi uMampuru ngiyabonga balaleli
hayi lathi sibongile ube lempela vikendle
hayi siyabonga ezandle
Lo-ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli senkosi yamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lilali